Okuliqiniso ukuthi amaphupho avele eyinto ebulayo nxa abantu belele. Kodwa ngabona amaphupho esesiza umuntu ekhangele azahlale phansi abhale into engamanga enjengayona leyi ebhaliweyo. Thina into esiyikhangela siyihleke. Ngoba akuna ngitsho leqiniso elilodwa ngesilungu there's no grain of truth. Akuna nto enjalo eke yakhulunywa ebandleni, akuna nto ebhalwe ethatshangwe ebandleni, akuna nto enjalo esiyaziyo, akuna nto enjalo nxa ningagcizelela eza kufa yenzakala. Sikhangelele umncintiswano we-election ozayo. Siyazi ukuthi ngalezi zikhathi bakhona abamilisa amakhowa ngesikhathi somqando. Sizabekela benzeke lokho. Thina siphatheke kuphela ngokwenza umsebenzi wokukhulisa ibandla lethu. Bazaze babonakale kusasa ukuthi bebesenga ezimithi. Engingakutsho kubasekeli bebandla nakubo bonke abalifisela ubuhle ukuthi bengethuki, bengachaya luvalo, akulamnakalo, akulanto enjalo ezakwenzakala.